Iningi labo somabhizimusi abaphila ngokulungisa impahla ezehlukeneyo bethenga bethengisa elizweni lakwamanye amazwe bathi amabhizimusi abo asedonsa nzima lesimo somnotho siqhubekela phambili sonakala ngamandla. Bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabahlenga ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown njalo sebephelelwe ngamacebo okunakekela imuli. Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le thengiswe ngohulumende thina kumalunga ethu kakhe lo yedwa oseyitholile lokuthenjiswa nje abantu behambe bavalwa amehlo, ayikho leyo mali. Abantu bahanjwa bafoliswa emhlahlandela ukuthi bathole ama-SIM cards awe one money, kuthiwa imali zangena khona. Namhlanje ngiyakhuluma ngithi mina ayikabi khona, kakho lo yedwa osethekise wayithola. Ngokunjalo ke siyadana kakhulu ke ukuthi uhulumende adlale ngengqondo zabantu ukuthi bayefola babe lethemba imali yakhona ibingasabuyi. Siyadana kakhulu njengenhlanganiso.
Olwela amalungelo abosomabhizimusi unkosikazi Debra Mukasa olilunga njalo le-BVTA uthi lokhu bengakayitholi imali.
Silokho singakayitholi leyo mali, amakhadi ethu lokhu engelalutho. Yikho sokuyenza nxa sibhoda si-conscientize ngama-vendors nge-COVID-19, sibathi kabagqoka ama-mask, bethenga ama-sanitizers, beyenzele social distance. Bathi bacela uhulumende ebancedise ngoba yinto kumele ukuthi ngabe baphiwa leyo mali bayenza ngayo. So kathe sikabala ama-mask, abala lama-sanitizers lapho abathengisela khona ezindaweni zabo. So bayacela ukuthi uhulumende njengobana wayevele bathembisile le mali leyo ingakaphuma ama-netone, bacela ebayenzele khona lokhu nxa kusehlula ukuthi banike kuyimali kaba provide ezindaweni zabo lapho abathengisela khona ama mask lama sanitizers, ngoba sizokuhlungu sibili ukukhuhlana umgcikwane lelikhona. Kumele ama vendor evikeleke kodwa kabala mali basamelele uhulumende.
Unkosikazi Mukasa uqhubeke ethi uhulumende wayebathembise ukubafakela $200,000 amadola akuleli.
Uhulumende wayethe ama netone cards lawa azabe ele mali efika 200 bond ngaleso sikhathi ezisithembise ukuthi uzasinika ezi-cushioning fund ezaba khona isincedisa njengobana laphana kwathi kule lockdown saba le-displacement for ama-vendors. Ama-vendors kwathiwa behlala endlini bengathengisi bebe ku-lockdown. So kwakuthiwa sizaphiwa leyo mali isisize kuze kube lakhathesi siloko silindile. Silawa amakhadi awenethwane kodwa kawala mali.
Umphathintambo wamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi, ama-small and medium enterprises, unkosikazi Sithembiso Nyoni ubengadobhi umakhala ekhukhwini wakhe saze saya emoyeni, kodwa ecina ukukhuluma lathi wazisa ukuba i-relief fund eyabaphila ngokuthengisa iphethwe ngabogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu olwe-public service labor and social welfare. Ngakho-ke kababekezele bazayithola imali abayithenjiswa nguhulumende. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.